ngiyasengisa njalo kuyamangalisa ukuthi umuntu angabothelwa ukuthi ethi umgabe wayengcono kulo baba omnankakwa, ikakhulu nxa umuntu wakhona elilunga lezani PF, ngoba ubazi konke bobabili mhlawumbe uyaqathanisa lapho ebona ukuthi bazi ngcono ngesikhathi sikamgabe. Kodwa njalo kusitshengisela ukuthi mhlawumbe kukhona okuba okukhona esingathi i-factional politics phakathi kwezanu lapho njengoba sesizayakwenza ukhetho kelolwa next year. Bakhona abanye abezanu PF abangachabanga ngombuso kamnankagwa bafisa ukuthi nga kukhona okwenzakalayo. So kuyasitshengisela njalo khonaphona ukuthi bebodwa nje abavumelani njalo ababoni ngasolinye nxa bekhangele umbuso kababa umnankagwa.
Kodwa kungaba kuyikwehlukana kwemibono kuyikuthi kulabantu abachiyeneyo ababasekelayo, kumbe sithi umnankagwa lomunye kungaba nguChiwenga yini okuhlala kukhulunywa ngaye, kumbe ngabantu bebandla nje abangaboni nje ngasolinye kungayisikho ukuthi kulabakhokheli ababasekelayo abadonselanayo.
Well, so kuye sezwa ukuthi khonaphana kwezanu labavumelani, bakhona abanye asebefuna ukuthi nga ubaba uChiwenga uyathatha ebe nguye upresident, bakhona abasekela umnankagwa. So ungazwana nikwabo ukuthi ngifensi bakhona ababasekelayo ungalibali njalo ukuthi kusiya kubo okutola lapha izanu PF izaba inde Congress okuyiyo i-elected Congress ekumele ikhethe umkhokheli wezanu PF ozakhokhela for iminyaka eyi-5 ezalandela, ngoba ngo-2017 akusazanga kwaba the Congress. So since umnankagwa wangena ukuba ngupresident kwezanu lelizwe kakakhethwa i-Congress. So khonokhana lakho kuqakathekile, ngoba that means ukuthi umnankagwa angathela i-constitution yeZimbabwe ithi umuntu kumele ibe nama-terms ayi-5 years. So ngokukhangela i-constitution yeZimbabwe i-term kamnankagwa yokugcina le, but ibandla lezanu alila awo ama-2 terms lawo. So ukuthi umnankagwa angafika u-Congress ekhethwe ebe ngu-president wephathi, akusoze kwenze yini ukuthi izanu iqalise ukuthi hayi njengoba ekhethiwe asamnendeni i-constitution le simnike imithemu ibe ngethemu esithathu. So khona kuyana nako kuya-create-a ama-factionalism, i-confusion phakathi kwezanu, ngoba bazama ukuthi bebone ukuthi umuntu wabo lawo uyangena esikhundleni.
Abasekeli bakamnankagwa bathi ubusa ngcono ukwedlula umgabe, singatsho njalo yini nxa sikhangela ukubotshwa kwabantu bonke laba ababotshelwa amacala ayetshona ebotshelwa abantu ngesikhathi sikamgabe?
Hey, uyazi umbuzo lo uba nzima kakhulu, ngoba kufanele kubuze ukuthi yiphi inyoka elima ngcono, i-black mamba kumbe i-cobra, ngoba zonke izinyoka ziyaluma.